Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 18 kuNkwenkwezi 2022 ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Angwazi ukuthi ubaba umthuli Ncube lo John Manguti ka Reserve Bank vele umsebenzi wabo ngabani bengazi kuma kuhle imani policy.
Abe Citizens Coalition for Change bathi usiba lukhulu we Reserve Bank of Zimbabwe lomphathi intambo wezemali kumele bachiye umsebenzi kumbe baxotshwe ngoba inhlelo zabo zibulala umnotho welizwe. Amapolisa namhla ethule amabizo abembi abeyisikhombisa abafele emgodini weBucks Mine eduzane leGwanda ngomgqibelo. IRussia ithi inani lamasosha eUkraine asezinikelekile kuyona le iviki selifika phose inkulungwane i-959 edolobheni leMariupol lapho eseligxile khona. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change, i-CCC, lithi usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe, umnumzana John Mangudya, lo mphathi intambo obona ngezemali, umnumzana Mthuli Ncube, kumele bachiye umsebenzi kumbe baxotshwe ngoba inhlelo zabo zibulala umnotho. Leli bandla lithi ukuwa kwedola leZimbabwe ngesilinganiso sokungamachumi phose amahlanu ekholini, i-49%, nxa liqathaniswa ledola leMelika. Emkambo kahulumende izolo kuveza sobala ukuthi umnotho usebunzimeni njalo udinga ukuhlengwa. Ngeviki edluleyo idola leMelika elilodwa belithengwa ngamadola akuleli alikhulu lamachumi ayisikhombisa 173. Kodwa kusukela izolo selithengwa ngamadola eZimbabwe angamakhulu amabili alamachumi aphosa ayisithupha i-258. Emkambo insitha khona idola leMelika elilodwa selithengwa ngamadola kuleli asukela kwangamakhulu amane 400 kusiya phezulu. Isikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi umnumzana Mangudya lomthuli Ncube kumele bahambe.
Angwazi ukuthi ubaba umthuli Ncube lo John Manguti ka Reserve Bank vele umsebenzi wabo ngabani bengazi kuma kuhle imani policy. Thina abebandla le-CCC sibona ngani sokwanele ukuthi laba abantu ababili ba-resigne bachiye umsebenzi ngoba sebevoxile. Inotho sivuza igazi, izitolo sezivaliwe, amabhanka sevaliwe, izinto eziningi sezivuza igazi ngokuswela umhlahlandlela omuhle we-economy. Hlala sibuza ukuthi kambe laba majaha baqeqetshile na ukuthi bangabamba isikhundla esinjengalesi. Siyakwazi ubaba umthuli Ncube ngu-professor kodwa phela liyakwazi ibhenki lakhe lalo elacitshwa lavalwa ngokwehluleka ukulandela umthetho welizwe le-economy. Ubaba uManguti kasile history ukuthi lapho wafunda khona hayi kwakuyi-college nje okwakukhonala emazweni kodwa kaqeqetshanga ngenxa yezano sebesithi kabamba umsebenzi omkhulu kangaka. Sesicubungukile kulezi mali eziningi ezilahlekileyo, kulamabhizinisi amaningi alahlekileyo, kulabantu abaningi abayasweli umsebenzi lezi mali ngezikhathi zenezi amabhenki evaliwe. Thina njengebandla labantu sibona ngani abantu laba abathungamela ezenotho kakhulu Reserve Bank Governor Dr. Mangudya, lo Professor Mthuli Ncube, Minister of Finance and Development, isikhathi sesayile ukuthi ngabe bayaresigna ora ne-honorably ngoba vele iZimbabwe sivuza igazi lobuyanga.
Idola leZimbabwe sibone lilahlekelwa lohlonzi ngesilinganiso samachumi iphose amahlano izolo. Lithini ngalokho njalo labantu nje nxa likhuluma labo bathini?
Abantu bayakhala imali ayisela sisindo, amasela, amaqili ndini enza abakufunayo kuyonke economy, emgodini, ekulimeni, eku-agriculture, ku-manufacturing le industry, konke sekubolile kubhidlikile ngalabantu. Yikho ke siyacela ukuthi abantu beZimbabwe abatshengise ukuthi bona yibo abalamandla, hhayi abantu ababili abakugovernment abangazi lutho. Siyacela njalo ama-members of parliament le-senate ukuthi bafake umthetho, i-motion engathi abantu laba bahle batshiye umsebenzi ngokuphangisa. Nampo abebhola bangahluleka ukusebenza, bayaxotshwa ama-coach. Laba bantu sebebulala ilizwe. Yikho-ke sithi thina be-CCC abaxotshwe uma bengarisayinanga bodwa.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, wabexoxa lo ntungameli Nkomo we-Studio 7. Untungameli uxoxe lelunga le-ZANU PF umnumzana Believe Gawule yena uthi umnotho ubulawa izitha zeZimbabwe lezijeziso zenotho, hatshi umnumzana Mangudya lo mnumzana Ncube.
Abantu nje abazama ukuthi batshengise bona ukuthi bengenza ngcono ngendlela ekathengisayo, kodwa ungakhohlwa Nkomo ukuthi phela umumulo wesikiwo kathesi kuningi okusihlupha okusihluphileyo kakhulu. Even izimbi zabo-Russia labo-Ukraine ziyasi-affecta lathi khona ngapha konke lapha. Siphuma phakathi kwe-COVID, siphuma phakathi komumo onzima Nkomo, ongasho ukuzenzela kodwa okwenziwa okunye kwakhona okunjakhona kokuvelela ngaphandle. Kodwa ndanda ukuthi ngithi mina i-Finance Minister lo governor, Reserve Bank governor, babhizi bayalwisa ihlupho esilalo eZimbabwe okunye kwakhona Nkomo i-corruption. Nxa besenza so uma umthuli nxa evala lapha isikala lesi esivuzayo bagubuza esinye, nxa bevala lapha isikala esivuzayo umthuli lo mangunya amatshotsi la avula esinye, amatshotsi futhi akhona yonke indawo kumabandla wonke akhona izigana amasela akhona abangela khona ukuthi umsebenzi kamthuli ube nzima kakhulu. Laba abanye be-opposition bonabo yibo bafuna ukuthi umthuli ayehluleke, abayibo bafuna umthuli ayehluleke okuguqela la ma-sanctions nalaso ayiwo esiphakathi kwawo. Kodwa okukhona ukuthi le-corruption vele khona, ungakhangelela kuma-councils nala awe-opposition kanye namadorobheni lapho ukuthi corruption injani. Ukhangele amadolobheni layoo-Victoria Falls nani, corruption yodwa Nkomo. Akula kungcolile kodwa namadorobho wena laba nje yi-opposition.
Umongameli Emmerson Mnangagwa sesike samuzwa laye ekhala ngenkohlakalo i-corruption elikhuluma ngayo baba Gawule. Kodwa abaningi bayakhala bathi lanxa sitsho njalo esithi kule nkohlakalo ngitsho lakuhulumende kungela lutho olwenziwayo kunjalo kungenxa yokuthi abantu abenza inkohlakalo ngabangane bakamongameli Mnangagwa. Lithini ngalokho
Nkomo? Yazi umongameli wabumba iZac wayinika amandla ukuthi yenze yonke ukuthi emandleni ayo ukuthi ibophe ihambise abantu emthethweni na. Kodwa-ke okumangalisayo Nkomo yokuthi abantu laba iZac kunye namakhothi upresident yakambe sebafuqa ukuthi ngenani laphana ngenani laphana, kumele benzele umsebenzi wabo njengoba amazinyo bewaphile, kwamele balume ngoba amazinyo bawaphiwe.
Lo umnumzana Believe Gawule, ilunga lebandla leZANU PF, obexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo we-Studio 7. Abogatsha lwezempilakahle sebeqinisa uhlelo lokuhamba behlaba abantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 eduzane lalapho abahlala khona. ngesikhathi inani lababanjwa yilo mkhuhlane selingani liyaqansa ngalesi sikhathi. Umqando usuqalisa njalo sokuqhamuka umkhuhlane wendingindi elizweni jikelele ikakhulu ebantwaneni. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Uqansa kwenani labantu asebefunyanwa bele COVID-19 ngalesi sikhathi umqando usuqalisa, uZulu ukhuthazwa ukuba alandele iziqondiso zokuzivikela kulolu bhubhane, kuthi abangakahlatshwa ijekiseni yokuzivikela baye emakilinika aseduze. Unkosikazi Sitshengisiwe Siziba obona ngezempilakahle kukhansili yakobulawayo uthi inani labantwana abahlatshwa ijekiseni le liphansi kakhulu ngoba abazali abaphi abafundi imvumo yokuhlatshwa lajwa esikolo.
Uhlelo lwe 12 to 15 years abantwana siyabahlaba ezikolo, sibahlabe njalo emaclinic ethu agcwele idolobho lonke lakobulawayo. Kodwa sikunanzelelayo ukuthi abazali banganabaniki consent ukuthi abantwana bahlabe, angazi ukuthi kwenza kuyini. Kodwa esikunanzelelayo ukuthi ezikolo zethu izo futhi eziba lama outbreaks, esiba khona lama cases amaningi avele ebantwaneni bona labo. Abantwana labo bengathola umkhuhlane bahamba futhi besiyathelela abadala ngkhaya. Yikho sikhuthaza ukuthi abantwana kabahlabe labadala labo bahlabe.
Uqhubekele phambili ethi balohlelo njalo lokubhalisa amakhadi awebulenjini afakaza ukuthi umuntu sowahlatshwa ijekisenile.
Amakhadi e-COVID-19 esikwenzileyo kulala abana batholalana awudala angela ma-barcode. So yiwe siwatshintshayo, so besi bakhuthaza ukuthi batshintshe wona lana amakhadi bethole ama-barcode. Then nxa esekhona sokumele ukuthi a-activate ukwenzela ukuthi nxa befuna ukuya phandle kwelizwe bekwanise ukuthi bawasebenzise.
Umnumzana Byron Mpofu ofaka amakhadi abahlabileyo ebulenjini e-Tower Block wobulawayo uchasisa kabanzi ngabakwenzayo.
So si-activate amakhadi one depending ukuthi ikhadi libhalweni. Umuntu yabuya lesithupha sastart to verify ama-details asekhadini nasesithupheni. Then for activation, it is done for meant ukuthi this thing is ifawa online. Nxa ifawa online ebhoda they just scan the card, then it's pop-up information they said receive.
Umnumzana Innocent Kabadela uthi sewahlaba kathathu lamuhla uze uzobhalisa okufakaza lokho ebulenjini.
Ngamhla lapha ndandikuzithumi zo-activatisa i-COVID-19 ngahlabe imaska. Qedisizolo obatileyo abathi yibhoosti ngokubhoosta ngahlaba kathathu. Kuqakathekile ngoba into le sengibona ukuthi iyabulala le siqeda abantu.
Umongikazi kukhansili yakobulawayo unkosikazi Nokuthaba Mafu uthi abazali bananzelele sekuqhamuke umkhuhlane wendingindi.
Kule outbreak ye-measles lokhu esikuthi indingindi ngesiBhele, asinanzelele nabantwana indingindi siwile. Umntwana ungamuza ekhala akumkhangela ukuthi kunjani. Kulezibonakaliso ezimbalwa nje ungasabona umntwana equbuka umzimba, anwaye, akhale, amehlo ababomvu yabe enwaya. Kusuke khonapho uzabe engafuni ukudla kodwa ezwakale ekhala. Kucela ukuthi ngokuphangisa umntwana ningambona esinzinjalo kele imgijimiseleni ekliniki.
Lisiyatshona ilanga la izolo bese kulabantu abahlolwe bafumana belegcikwane le-COVID-19 abedlula amakhulu amathathu 327, kodwa akula muntu osethe wabulawa yilo umkhuhlane. Loba nje inani labalaliswa ezibhedlela liqonga. Asebehlabe okwakuqala sebesedlula izigidi eziyisithupha 6,144,240. Asebehlabe okwesibili bedlula izigidi ezine 4,395,586. Kuthi asebehlabe okwesithathu sebesedlula inkulungwane eziyisikhombisa lengxenye 755,752. Ezweni jikelele kulwaliswe abantu abaphose bafike amachumi amahlanu 48. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Amapolisa namuhla ethule amabizo abembi abeyisikhombisa abafele emgodini we-Bucks Mine eduzane leGwanda ngomgqibelo kulandela ukukhitshwa kwezidumbu zabo emgodini lo izolo. abembi laba babalisa umnumzana ezweni Masuku waye ngumanager uChristian Dlovu oleminyaka yokuzalwa engamachumi amathathu lambili 32 njalo ovela esigabeni senenkambe ewange uWisdom Monsanga oleminyaka engamachumi phose amathathu 28 odabuka esinamagonde eBhinga lo Desire Ncube odabuka ewange njalo oleminyaka engamachumi amabili lanhlanu 25 abanye njalo ngomnumzana Panganai Chimuka oleminyaka engamachumi amabili lantathu 23 Chester Mbangeni oleminyaka engamachumi phose ayisithupha 59 kanye lo Abhi Mudimba kumbiko awethule namuhla isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uxwayise abanikazi bemgodi ukuthi belandele zonke indlela ezifaneleyo zokuvikela izisebenzi ukuze kwenqatshelwe ingozi ezifana laleyi sixoxele ukansela weGwanda umnumzana Justin Majale ngalolu daba.
Sikhuluma ngomumo esithi ngesilungu ye-environment ukuthi uhulumente weZimbabwe umumo osewudalile ngomumo lwana okuthiwa i-death trap ukuthi anyone ungakhathalekile ukuthi ugebhe emgodini uma ugebha ngaphi wonke umuntu usengozini yokuthi uyafa ngoba suzama amasalamusi ukuthi uzame ukuziphilisa. Bona laba abantu abave emgodini bebekwazi ukuthi kunjani emgodini, ingwaku baba abangena kuzo bebezazi ukuthi zinjani, kodwa bazinikela ngenxa yokuthi abafile okunye abakawenza ngamakufitshane ngokuthi umumo omkonomi ume kubi, ukuphila nokufa kuyafana.
Isiyazi ukuthi iminengi imigodi ikhona ngapho eGwanda, eminye ngesemthethweni, eminye ngengekho emthethweni, njengoba usitsho abantu badinga indlela zokuziphilisa. Ukuyini okungenziwa kahle kahle ukwenqabela isehlakalo esifana lalesi esisibonileyo?
Nxa ukuthi uhulumende uqinisile ukuthi kufuna ukwenze okusemthethweni kulo gatsha lakho lokuthiwa yi-Minister of Mines olabo manjinela olabantu bonke amele balawule imithetho yokuthi hhayi laba bantu yebo sebebhalisile ukuthi bahamba lapha nalapha laba yilokho lalokho andubana begibha umgodi lo unjani kuyavuma yini basaveya bona ngolwazi labo kodwa akula muntu ole ndaba lokuthi kwenza kanjani. At the end of the day silo hulumende the Minister of Mines engela ndaba ukuthi abantu bangena njani bagebha njani baphuma njani bathola ongakanani ekuqineni indoda zibonile kusemahlangeni iso painful.
Uhulumende alizwanga yini kumbe uzaphathisa imuli zabafi ngendingeko zomngcwabo?
Angizange ngizwe ngoba mina ngisedorobheni nabantu baka-under RDC kodwa-ke angazaphathise ngomngcwabo. Asikho esiwukhangeleyo bantu bayini, esiwukhangeleyo ukuthi imuli zalaba abahamba phansi ziphila njani, hatshi ukuthi imuli zalaba abafileyo ziphathiswa njani.
Lo ngumnumzana Jason Majale ukhansela weGwanda njalo engowebandla le-CCC obexoxa lontungameli inkomo we-Studio 7 eseGwanda. IRussia ithi inani lamasosha e-Ukraine asezinikelekiyo kuyona le iviki selifika phose inkulungwane eyodwa i-959 edolobheni le-Mariupol lapho eseligxile khona. Ele-Ukraine alikakufakazi lokhu kodwa ngomvulo lithe amasosha alo angamakhulu amabili lamachumi ayisithupha i-260 azinikele kwele-Russia. Ele-Russia lithi lokhu kuveza ukuthi liphumelele kodwa ele-Ukraine libikwa lisithi lifezile injongo yalo yokuthi amasosha esitha salo engachaphi i-Mariupol esiyahlasela amanye amadolobho. Ukusenjalo, amazwe abalisa iFinland leSweden ahambise namuhla eBrussels amaphepha okudinga imvumo yokuthi abe ngamalunga omanyano we-NATO. Ukuhlaziya lolu daba, sixoxele lo mfundisi uSeni Svanda, umqondisi womanyano weZimbabwe Christian Alliance, owande ukukhokhela imbuthano yokukhumisana umlotha.
Limpi eRussia ihlasela iUkraine iyinto ekhathaza omhlaba wonke ngakho lathi njengamabandla lokhu kuyasikhathaza ikakhulu thina besikhangele inani labantu eseliziphepheli elidinga uncedo njengamabandla lapha eZimbabwe amabandla amanengi aqoqile izimali athumezela amabandla aseduzane le-Ukraine abanye abasePoland la kwezinye indawo lapho abantu ade bebalekela khona ukuthi abantu besizakala njalo siyakwazi ukuthi silabafundi bethu ama-students abanye ade bese-Ukraine abanye abasePoland kuyinto esikhathazayo njengamabandla kule mthandazo eminingi ebisenziwa kusenzelwa ilizwe le-Ukraine ukwenzela ukuthi impi le iphele udube selubona lukhona yikuthi amazwe amaningi akhanya ngani asengenela phakathi kwalimpi abanye bangenela kuhlangothi lwe-Ukraine abanye njalo yilaba bame ngemuva kwe-Russia ngakho lokhu kuyakhathaza ukuthi nxa imizamo eyenziwayo eyokuletha ukuthula ingayekela ukuphumelela singabe sesikhangelela ukuthi ungagcina kusiba lempi enkulu ukwedlula nje impi ephakathi kwe-Ukraine le-Russia ngakho lokhu kuyinto ekhathaza wonke umuntu njalo siyathandaza ukuthi kungenzakali ngaleyo ndlela njengoba sikwazi ukuthi amazwe ethu ngapha asizwa kakhulu ngamazwe ase-Europe nxa sikhangelela ukuthi nxa kule ndlala yibo abaletha izimali ngapha benceda manje kathesi umhlaba usukhangele i-Ukraine khathesi yakwazi lapha eZimbabwe bekukhulunywa ngokuthi kuza kwale ndlala kutho ukuthi kuzaba ludubo kakhulu ukutholakala ukudla lokutholakala uncedo luyabe solusiba khona yebo kodwa luyabe lusiba lutshwana ngenxa yokuthi uncedo oluningi belubuya luvelela kulawa mazwe asencedisa abantu ababalekela impi e-Ukraine siyakwazi sebengene kuBrithani sebengene kuboPoland sebengene kuboGerman lakwezinye indawo ngakho ke khona kuyana kuyadla imali ade kumele ibuye ngapha e-Africa izoncedisa lapho nxa kulodubo njalo lodubo lungaba khona ukuthi izinkinga ezinye e-Africa bezidinga ukuthi abantu abase-Europe nakwezinye indawo bancedise mbona ngani kathesi singathi ngesilungu i-focus ukukhangela kwabo kuyabe sokuse-Ukraine okungapha okwenzakala lapha abaselandaba lakho kakho
libona ingani imizamo esiyenziwe ngamanye amazwe ukuthi kukhulunyiswane kukhumiswane umlotha iyasebenza yini
thina sibona imizamo le khona iyazama ukunceda kodwa siyakwazi ukuthi ukuba ngumlamulankunzi ukwenzela ukuthi abantu bengali kuthatha isikhathi eside ngakho-ke impumelo eyokulamula eyenziwayo mbona ani sizayibona sokwedlula isikhathi eside ngoba la i-Russia anti bifuna ukuthi kukhanye ukuthi inqobile kwezinye indawo ngakho izaqhubekela phambili lokhu izama ukuthatha amanye amadolobho njalo siyabona ukuthi sokusiba labesibutho lapho asebehambiswe emakhothi ukuthi bebesenza izinto ezingafanelanga ngakho-ke thina njengababandla-ke umthandazo wethu ukuthi ngabe inkosi ingasiza ukuthi limpi ime
lo ngumfundisi uSeni Sibanda umqondisi womanyane weZimbabwe Christian Alliance esixoxelaye ekobulawayo ku-Live Talk kuhlelo Diaspora Forum namhlanje sikhangela okwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. Esigabeni lapho esixoxa lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe, namhla silonkosazana Kethiwe Bebe odabuka eNkabazwe ohlala kwele Botswana. UMabebe wafundela umsebenzi wezokwemba kodwa okwamanje uthunga amakawuso lokunye. Uxoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Ayi mina eBotswana lapha ngiyazisebenza, ngiyaprinta ama-t-shirt, ayidizayini even amakhushini lama-max, amankomitsho lamakepesi nje. Uyantshela ofuna ngikubhalele khona, then bese ngikwenzela and ngiya-upgrade ama-CVs and ngiyancedisa abantu ngabo-application letters and company registration. And ngiyabhalela ama-university students o-dissertation so.
Ye, ngizokuthiwa ufundile sibili, akusithethi wafunda wafika ngapha.
Ngile national diploma from Zimbabwe School of Mines ku-mining geology, then le degree la khona from Mpumalanga University in South Africa.
Kodwa kuyini osokwenza ukuthi ugcine usenze umsebenzi lo?
Weli, ekhaya ngike ngasebenza ezishabani laphana eMimosa, but ngithiye ngesikhathi whereby vele i-contract yethu kwakuyikuthi thina sikumele sihole ngama-US, but as the time went on sakunanzelela ukuthi aba ku top management like ama directors iba babethola ama salaries abo in foreign sithina se sithola i bond of which le bond la ngkhona you will go uye la yina ulithole lingekho. So mina ke ngikwase kusidla esikhwameni sami kulokuthi kumbenefit so I had to quit but ngibuya lapha e Botswana ngangilethemba lokuthi ngingangena ngena kubo Botswana because ngange ngabuya lapha ngi workshop e Orapansa se Zimbabwe School of Mines. So back then I think the economy lapha la yayingakatheleli kangako so kwakuthembisa. So unfortunately ke i COVID nayo yasichaya cha abantu ngangishortlistiwe sibili but ngagcina nje lami sengingumuntu okuthi ngaba disappointed ngendlela ezinjalo ngenxa yokuthi la ya retrench vele even la ma locals akusaqhathwa kalulu.
Yes, so ngosikhangela ke umsebenzi owenzayo lalowo okumele uwenze kuyahambelana vele
akuhambelani but sometimes you need to do what you need to do ukuthi uphile. I've got a daughter and a son so kumele badle and I've got my elder father back home emakhandeni. Ubabami uthenile 78 last year. I'm the one engimgcinayo so kumele ngenze something ukuthi impilo iqhubeke.
Kunzima kangakanani ukuphila njalo mama?
Ya kunzima sibili but it's only that lapha eBotswana. Yes, I understand ukuthi even if uhulumende engaba limited in creating imsebenzi but environment iyakuvumela ukuthi wena udinge imali uphile. You can freely sell, you can do a little business lawe udlala hide and seek njengabaningi kulula ukuthi uziphilise kabala ma policies amaningi nengekhaya ngakwenza ukuthi uthi uyazama lokhu uthola ukuthi umgodi wangkhona uphuthu uzame lokhu hayi lapha lawe you can establish yourself nje uphile.
Singathi ke okwe geology lokhu awusakubona ukwenza vele empilweni?
No, I wouldn't really say that ukuthi angisakuboni ngikwenza. Actually I'm working towards ukuthi ngizame ukuthi ngingabuthelela kuzimadlana. I can go back home, try to buy my own mine ngisebenza. I haven't given up on that. And the other thing also, I've applied to Australia, but ngisaba nje ikhonoko ukuthi I need ukuthi i-passport yami elaphana ekhaya ngkwani sukuyathatha yona lesifuneka ngiprocess amapaper. So I'm still pursuing that.
Yeah, so singathi ubonani ukuthatha isikhathi singalani ukuthi ugcine usiye Australia?
More than ukuye Australia, I'm focusing on going back home. Yeah, ngamina my own mind. Ngiregister ngkwanisela ukuthi ngisebenze. But also ukuye Australia as a second option ngizinika 12 months from now of which nxa kwehlule ukuthi mbuyele ekhaya ngiyenza i-mining ekhaya as an independent individual. Then he may be in the next 12 to 18 months singing a 30 option in Australia.
Yes, so ke ekhaya usukhangelele wabona indawo yakhona lapho ongemba khona okufuna njalo ufuna ukwembani.
Yeah, as umntwana weMathebelele ndi I've identified a lot of things ezilomnotho kakhulu. Ngifuna ukwemba ngimo into gold ngi identify ukuthi enyathi laphana ukhona omunye umngani wami nje esasiku same position but she managed to uzitholela something laphana at Durban mine and even kubonyama endlovu laphana I can do something. So I identify a lot of places eMathebelele whereby I can venture into gold mining.
Yeah, so ke kodwa kule mali ni khona?
Yebo kule mali. Iproblem ukuthi eZimbabwe khona sometimes lobu ngenzani ungenzani siphethwe ngamasela azafuna ukuthi the little that you do, the little that you try to make bekuthathele but under normal situation ama resources akhona kakhulu eMathebelele nje okokuthi if the environment is free ungaziphilisa ungasebenza. So hayi kuyaphileka nxa sibili uyaburegister imine yakho.
Lo ngonkosazana Kethiwe Bebe obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ase Gaborone kwele Botswana. Singakehlukani ke sikhangele bezikhokhela. Amapolisa namhla ithule amabizo abembi abeyisikhombisa abafele emgodini weBucks Mine duzane leGwanda ngomgqibelo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.